Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 11 kuNtulikazi 2024 ngokipsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezikolo abantwana bamthambiana ngendlala ungamdonsela eceleni uzamkumbuza uzakutshela ukuthi ucine ukudla uthange mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla kweleZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi abaphakathi kokuloba imihloliso.
Okwenzakalayo ukuthi ilangaleli labakhona ngenza ukuthi inkokheli zamazwe e-Afrika zahlangana mhlaka 11/5 emaphutho ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention.
Ikhomishini elwisana lobukhohlakalo namhla yenze umkankaso wokulwisana lokutshontshwa kwemali lokunye kuzwekazi le-Afrika. Kule bantwana abancane eZimbabwe abahlutshwa ngumkhuhlane wejukela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi indlala eqhubeka ihlasela ngamandla eZimbabwe iphazamisa kakhulu abafundi abaningi abaphakathi kokuloba imihloliso ngoba bayabe belambile. Linhlanganiso ithi lokhu kuphazamisa abafundi kakhulu ezifundweni zabo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwazisa ukuthi uhulumende uzasungula uhlelo lokuphekela abantwana abalambayo ukudla ezikolo encedisana lenhlanganiso ezizimeleyo. Umphathintambo wezemfundo yaphansi uMnumzana Torelai Moyo usanda kutshela abaphathi izikolo emhlanganweni omkhulu ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa abafundi abedlula ingxenye yesigidi 580,000. ELeZimbabwe libhekane lendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million badinga ukuphathiswa ngokudla. UNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumele senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atuz uMnumzana Themba kuye Moyo othi ngempela isimo sendlala sibi ezikolo.
Indlala esilayo lonyaka asiyijwayelanga ukuyibona, mhlawumbe abanye vele abakazi bayibone. Ezikolo abantwana bamthambiana ngendlala ungamdonsela eceleni uzamkumbuza uzakutshela ukuthi ucine ukudla uthange mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge. Abaningi abantwana sebephila ngezithelo ezikhona. Kho-ke ezinye izithelo ezinjengemkhemeswane, imigwadi, izithelo ezidinga ukuthi uzidle usuke wadla olunye ulutho. Kunzima, izikolo seziqalisile ukubhala imihloliso yaphakathi kweminyaka o-grade 70 nelupane lapha kumbe ngithi emathebeleleni North labo-grade 2 baphakathi kwemihloliso. Imihloliso le yabantwana bayibhala belambile, ingqondo vele ingekho esikolweni, okuyukuthi imihloliso nje iyabhalwa kodwa umntwana akekho ekufundeni ngodaba lwendlala. Uzwisusisi ngoba umntwana uzambona esejumekile, uthi ujumeka nje kuhle kade ujumekiswa indlala. Umuzwe sekhala ngokuthi sisisakhe sesibuhlungu kanti indlala. Siyesaba sibili ukuthi imihloliso izathi siyaphela mhlawumbe abanye abantwana bequlekile. Okunye kumele sikukhangele ngalesi sikhathi ikhazi esilalo asilijwayelanga. Ikhazi alifuna esiswini kukhudumala and into engayenza esiswini kukhudumale ikuthi umuntu abe suthi. So abantwana bathwele nzima bayatshaywa likhaza bevele belambile. Asazi ukuthi sizayiphutsha yini imihloliso singazange sihlanganele ingozi.
Sizwe uMnangagwa kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uqoqa ukupha abafundi ukudla ezikolo. Kathesi ungathi zikhona yini ezinye izikolo lapho abafundi asebephekelwa khona?
Emhlubulweni mine ngiwo ngapha eMathebeleleni North. Zinlutshwane kakhulu izikolo nxa zikhona eziphekela abantwana. Njalo eziphekela abantwana eziningi ngezi labazali abenelisayo ukuthi baqoqa bakuqoqayo kubuye kuzophekelwa abantwana babo. Abanye ngabalenhlanhla yokuthola amadona abancedisayo yizo eziphekayo. Uhulumende usengakhuluma athini, kodwa ke thina simfanisa lo mzali othi ngesikhathi sendlala yena fika wose emagrosa labangani bakhe. Sethi nxa esefika ekhaya azenze yena olozwelo, wafika athi hayi namfana akulela abantwana mina indlala ngazimbulala kusela ndawo, kade niyakwazi ukuthi udlile. Basuthi ngabakhangela bonke abantu abakuhulumeni, ungazi bakhangela imikhaba yabo, bakhangela ukuhamba kwabo, bakhangela ukwenza kwabo, ngabantu abasuthiyo. Ukuthi kulabanye abantu abalambileyo bakuzwa nxa sokukhulunywa njengakathe sikhuluma kanje entatheni, sikhangela ukuthi uhulumende nga ngumuntu ozwela abantwana. Nxa i-social welfare siyangena ezikolo yanikeza abantwana umumbu bagayise ezikolo, mhlawumbe abadala bengadinga izitshebo. Kulalokhu esikubonayo ukuthi abadala vele kumele badinge konke, badinge isitshebo, badinge impuphu, bayithatha ngabe yona ivele ingekho. Khonokho kuyizinto kwenzakala ngoba thina nxa sesikhangela njengabo-athosi uhulumende indaba ye-education siwayikhalala.
Umnumzana Themba kuye Moyo yisikhulumeni senhlanganiso yababalisi e-ATUS wexoxa ecingweni loNtukameli Nkomo we-Studio 7.
The Voice of America.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla kanye nenhlanganiso ezijiyeneyo ukunanza usuku lokulwisana nobukhohlakalo ule-African Anti-Corruption Day eHarare. Ekhuluma emkhosini lo, umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana Michael Reza uthe kugcwele ubukhohlakalo kungatsha zikahulumende lakulabo abakhokhela ezomdabu. Ikomishini le isolwa ngabantu abaningi abathi ibopha njalo iphinde ikhulule abadlelana lenkokheli yelizwe abacatshangelwa ukuba balamacala amakhulu obukhohlakalo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele uNkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli seZak.
Ilanga leli lithakazelelwa ngamazwe angase-Afrika. So okwenzakalayo ukuthi ilanga leli laba khona ngemva kokuthi iinkokheli zamazwe e-Afrika zahlangana mhlaka 11 July emaphutho ngo-2003 za-adopta lokhu esikubiza ukuthi i-African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. Thina njengamazwe a-adopta i-convention leyi, ilanga leli siyaliqakathisa kakhulu ngoba lililanga elaphawula ukuzimisela kwamazwe e-Afrika ukuthi bazalwisana nobugwelegwele bebambene. So yikho esikwenzileyo besibambene nehlanganiso ye-National Prosecuting Authority, e-Zimbabwe Republic Police nama-civil society organizations asebenza ukukhankasela ukuthi ubugwelegwele buphele ngaba besikolo.
Singathi-ke kunceda ngani khonokho elikwenzileyo emphakathini?
Kufanele sizwe imbono yomphakathi ukuthi bona babona ngani sikhuba kanjani kule impi esikiyo yokulwisana nobugwelegwele.
Ye, mase sikhangela abanye abantu bathi hayi iZimbabwe Anti-Corruption Commission yabopha abantu bakhulule ingasalandeli khonapho bacinisa ukuthi hayi kungani okukhanya ukuthi lenzani. Ungabaphendula sithini abantu abajenjalo?
Abantu bayabotshwa bakhulile ngoba kulilungelo lomuntu ukuthi nxa ebotshiwe anikwe ibheyili. Njalo okwenzakalayo ukuthi ukunika ibheyili komuntu ayisikho ukuthi usekhululiwe, kodwa umthetho weZimbabwe uthi umuntu ngesikhiwa bathi you are presumed innocent until proven guilty. So lanxa ubothiwe betho awukakugweki or awukaphawuli ukuthi ziyempela longumuntu icala walenza. Umthetho usazama ukuthi uzwisise indaba, uyazivumela umthetho weZimbabwe isekelo sombuso ukuthi indaba yakho izwakale edale wena usuka endlini. So yikho okwenzakalayo, yikho abantu abakubiza ngokuthi yi-catch and release ukubamba isekelo.
Lo ngonkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli seZak obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Abezempilakahle bathi abantwana abazalwa belomkhuhlane wejukela okubizwa ngokuthi type 1 diabetes kumele bethole uncedo masinyane ngoba kulakho kubabulala besancela. Bathi kunzima ukuhlolisisa isifo lesi ebantwaneni abasanda kubelethwa, kubika ubathabile Masuku.
Umkhuhlane wechukela obamba abantwana obizwa ngokuthi type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela ichukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempila kahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempila kahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempila kahle kukhansili yakoBulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wechukela labantwana.
Yasihlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wechukela, ukuthambisa kanengi, unatha amanzi kanengi, cikizeka umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela koBulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole nge-diet kumbe ngamaphilisi. Sihle vele siqalise nge-injection, okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngoba vele wabalayo emzimbeni. Ichukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda abantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empilweni njengabo type 2. Kodwa singaphangisi ukuyibamba, siphangisi ukukhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sikanthula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba injection every day impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo. So babedinga i-support psychologically ezikolo langikhaya.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo sechukela, ulandisa ngendlela umntana wakhe asephila ngayo.
Umntana wami waqalisa eleminyaka emibili esibanjwa ichukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafruthu kakhulu, kamelange lambe kakhulu, kamelange suthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama. Umuthi wakhona uyi-$15 since ama injections athengwa ewodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempila kahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayenelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, ichukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Umongameli William Ruto wakule Kenya usemise umsebenzi abaphatha intambo bakarhulumente kulandela ukutshengisela kwabatsha abathi kabaqhubi kahle umsebenzi wabo. Kulabatsha abasanda kubulawa kulelo lizwe ngamapholisa ngesikhathi betshengisela bekhonona ngurhulumente wayezama ukubumba umthetho ozakhuphula intengo yokudla lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika uba ele-Israel namhla libhombe indawo ezimbalwa eRafa eGaza, lapho elithe bekulabalwisana labo abe-Hamas akade bephosela amabhomba elizweni labo. Weziphathelene lezeMelika, umanyano we-North Atlantic Treaty Organization uthembise ele-Ukraine izolo ukuba uzasekela ilizwe leli ukwenzela ukuthi linqobe ele-Russia elihlasela ngamandla elizweni leli. Umbuthano lo ukhuthaze njalo ele-China ukuthi lime ukusekela ele-Russia elilwisana lele-Ukraine. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ukhuthaze amalunga e-NATO ukuthi aqhubekele phambili esengeza imali yokusekela ele-Ukraine ukuze linqobe ele-Russia. Uhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uqoqa lolandela ezombusazwe zeMelika uMnumzana Tim Muringayi.
sibone iNATO isithi izancedisa iUkraine ukuthi iqhubeke ngempi yona le, ngoba the only way ukuthi kuachieve peace is by showing strength. Siyakwazi ukuthi uPutin leRussia, they do not respond to anything else but force. Ngoba laphana iUkraine ba amabutho elokhu zine Russia apho ngungena without permission and bebulala the sovereign status of Ukraine that has been there since 1992 when they declared independence. So ukunceda khonapha okwenziwa yi-NATO kuzanceda ukuthi labo babe le an advantage in talking about peace, ngoba labo babe lensimbi zempi to defend their own homeland.
Sibone njalo iNATO ikhuthazeke iChina laphana ukuthi ime ukusekela iRussia kulempi, yinto esingabona isenzakala nale.
Hayi, mina ngiboni ngoba iRussia leChina they have relationships ezisuka kuma 1950 for the Chinese nationalist war and the North Korean South Korean war babencedisana le Russia. So they have deep relations and wonke balama government of dictatorship, so ngantu abayazwisana.
Ukhetho lwangolwezi ubona sengathi lungaphamba phazamisa na ukungena kuNATO kweUkraine?
Hayi, ilokhu zeni ukungena kweUkraine kuNATO akusoze kuphambaniseke ngokhetho lwakwezi, ngoba into ekhona yenza ukuthi kathesi iNATO isilungiselela ukuthi noma uNumzana Trump engangena uNumzana Biden engangenanga, bona they can operate on a semi-independent situation ukuzinceda as European countries. So hayi, lokho angisoze angiboni kungantwa kuyehlula iUkraine ukuthi ingene kuNATO, and isikhathi sesifikile.
UMnumzana Tim Murengayi ulandela ezombusazwe zeMelika usecingweni lotabo kancubo weStudio 7 eseHwahayo khonapha kule Melika. Kulabaphikisayo abavalelwe entilongweni labanye abakhululwa ngamapolisa besanda kubotshwa besetheliswa amacala okuqhuba imihlangano okungekho emthethweni. Okwamanje kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change afika phose amajumi ayisitshiyangalombili avalelwe entilongweni emelele ukuthoniswa amacala okungena umhlangano we-Day of the African Child eHarare kungela mvumo. Baningi abathi batholiswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa olungiselela ukubamba okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Southern African Development Community. Abantu sebebuza ukuba kwenzakalani kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Brian Ncube okubandla lezaphu, lomnumzana Joseph Juma ilunga lebandla leZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Lokho okwenzakalayo asonto eqala namhlanje. Kuhleli kulabantu nje abavalelwe bengelamacala. Nampo oJob Skala labo baphuma khona. Labo abantu ababoshiweyo angiboni ukuthi singaqondanisa le SADC summit ebuya lapha ungabe kuyinto elungile. I think ukureflecta uhulumende weZANU-PF ukuthi vele uhleli ngcindezila uZulu ukuthi bengaphikisi into ezimbi azenzayo. Njalo abantu laba kubenjilo ngaphambili ukuthi bamele inhlanganiso ethi inhlanganiso ethile ekuhulumeni. So ambona ukuthi i quiet diplomacy eParliament iyanceda abanye abantwana bengelabazali bevalelwe uhulumeni weZANU-PF.
Yegolide abantu babotshelwani kangaka?
Ngingesifuthi ngawuphendula ngokugcweleyo, but njengoba nami ngingazi ukuthi nababotshelweni, mina into phela engayisho ukuthi ona nxa ungayenza into uphambanise vele isithetho ukuthi njengoba loku bophana bonapho, angithi akusho ukuthi nxa sokunjalo kumbe sokusolwana kumbe sokuhambe njani, kodwa vele nxa uphambanisile wenza into engayisiyo, into esalayo kuyaba loku bophana bonapho okuza njani okuzavela. So ukuthi ngiqotshelweni mina angengakwazi ukuthi ngibe kwazi uhle kulesibili ngoba angilulandelela angudaba lwa ngkhona but I am sure uhulumende kasi uzapho kwenza into ebubhanqa nje ophungula abantu ephongoba bobha kulama investigations yabe senziwe sisila bachuphi phela angithi like any other country like abantu bayenza umsebenzi wabo bachuphi bathola izindaba zangkhona then sokusenza ama-research sokusazakala phela phakathi kwabantu kuyabaabanye abantu ababethengisa ngaba abazihambe bekho umuntu labana besiplana loku naloku abanye babengena kathe sikumodern world yetechnology babe-recoda ama-conversation esenzakala phana kusenza loku naloku khona phana-ke sokubhildinga izinto sokuthutha ukuthi haw o labana abenza abantu abahlezi laphana benza into e-right kanti bavele bona bayona bacabanga loku naloku
ye khonapho-ke Ncube yamuzwa uyakhuluma lapho Golide ukuthi abantu laba bephula imithetho yelizwe so ngakho-ke kulungile ukuthi babotshwe loba-ke kumbe kulungiselisa adiki kumbe kuthenteni bawonile ngokutsho kwakhe ngiNkobe ethoniswa amacala lawo
singatshayi inja sifihle umphini lokhu ke kwenzakale ngaphambilini bengifake uJob Skala njengomzekeliso ukuthi siyabona abantu bebotshwa bese malungele nabo okuphisa lokho kwenziwa nguhulumende silamalunga e-MRP ahlela iminyaka entolongweni ngenxa yama-protest ukuthi bebe-protesta ukuthi umongameli wabo obotshwe aphuma njalo ungakhangela imithetho esetshenziswayo ukuthi abantu laba babophe imithetho engekhoyo umuntu ahlala entolongweni okweminyaka emibili engagwetshwanga aphume ambone ukuthi kule investigation engathatha iminyaka engu-2
Golide
azi uncube utona uthethe ngabuloko ngoba into engiyaziyo ukuthi uSikhala wagwetshwa wahlawuliswa ukuhlaliswa khona ngemva kwecala-ke sihlehlela iphelile ukuthethwa njengoba ngithilo mina uhulumende ngasozapho ngubopha abantu ngelaluto olwabelenzakele uhulumende ngasozibhala konke okuyabe kusizakabana ungawukhangela kukhona okuyabe kukhona okuhlala kubeyilona kumele sikulalelisise sikudingise ukanti kuhamba njani laba baboshelweni kuhambe njani I'm sure kuyaphuma phela emakhoti labana nxa sebe-aplaye laba obheli lani kuzaphuma konke kona sibe kwazi nokuhamba njani
ye bakhonapho Ncube
uGolide ngiyambona uyayibalekela indaba leyo kodwa benginike nje umzekeliso oyi-1 ibaningi abantu abadlule ezandleni zezanu-p f ezodlame ezobandlululo behlale entolongweni bengenzanga lutho baze phuma isikhathi sokuthi bakhitshwe bengenzanga lutho kodwa sebehleli isikhathi okwezinyanga okweminyaka besentolongweni isebenzisa umthetho ukubandlulula abantu izanu-p f isebenzisa amalungu omthetho isebenzisa amapholisi ukutshaya abantu ukuthi bangangeni emgwaqweni baprotest khona i-constitution yethu ivumele ukuthi abantu benze njalo ma kungavuka nje kusasa lapha uZulu ethi hhayi sesidiniwe nge-corruption esezimbabwe kuzavuka kula masosha la mapholisa egcwele indawo yonke etshaya abantu ebulala abantu kulama-cases abantu abadutshulwa ngamasosha beprotest nanamhlanje akula ngisho oyedwa wagwetshwa ngendaba yangkhona so ayeke vele satshaye nje asifihle umphini sithi uhulumente uqondile njalo abantu laba balecala ngoba siyawazi uhulumende wethu ngokuncindezela abantu
phosele ukugcina Golide
nxa abantu besenza i-demonstration i-peaceful uhulumende ngambona ukuthi angatshona ehlukumezana labo but iproblem ekhona Mthembu and lo Ncube layo mbanda nxa efuna ukuma eqinisweni angakufakaza asikaze sibe la ma-peaceful demonstrations every time kungenzakala koka sokungena ama-elements abantu sebeqasa ukutshisa izinto sebetshaya izinto sebetshisa amathaya kutshaya izimota kutshise izimota kusenza loko naloko so lokhona-ke akusekho emthethweni uyabusubambezela abanye abantu
lapha liziwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu-p f lo mnumzana Brian Ncube isikhulumeli sebandla lezaphu bexoxa le-studio 7 wezemidlalo lamhla sixoxa lo-memories banda umqeqeshi kayamurayi ngamochirayi tafiranyika wezomdlalo wenqindi uyemurayi ophosa inqindi yokumangalisayo uthakazelelwa ngabantu enkundleni zokuxhumana
Boxing Day ngifome 18 January 2022 babathatha abantwana laba enjube lapho engikhulele khona babafundisa so ngithe bafundisa abantwana laba bebengakwazi lutho vele bonke bafundisa iboxing bengakwazi ukuthi iboxing kuyini ngase ngaqala ngaba-educator ngayo ngabatshela angithi so sase siqala ukutraina ngabatraina step by step bafundisa ukuthi kuyini vele okuthiwa yiku-clinch fist vele ekuqaliseni boxing stance everything ibiyintsha kimi babafundisa saqalisa-ke ukutraina then sarejista kuzimbabwe boxing federation sase siqalisa-ke ukudlala-ke ama-tournaments
Sibone lapha untombi lo uyasiphosa isibhakela. Kambe bonke banje?
Abazama.
Ungathi uzama untombi etshaya kangaka, akusitshele sibe ngayo ukuthi utshaya kangaka.
Sikhe safunda asikafiki lapho kumele siye khona, ke safunda still a long way to go. So akhe safunda sisakhatshana sisafunda.
Ye nxa sikhangele kodwa-ke ama-tournaments kumbe ngithi imidlalo eliyake lingene ikhona yini njalo nxa lingena lenza njani?
Yonke imidlalo ehostwa yiZimbabwe Boxing Federation siyayidlala. Sesingena ama-tournaments onke, national tournaments. Uke wawina i-trophy yokuba yi-best female boxer kwenye i-tournament. Sidlala kuhle, lathi siyi-club thina injube sike sawina i-trophy ye-best club of the tournament. Nami nginje ngike ngawina i-best coach of the tournament kwenye i-tournament kwama-tournament ayade dlala nalawo.
Ye, abafisa ukuthi bakuxhume bayakuthola njani ukwenza ukuthi bakuncedise?
Unumba zami +26377277502. Ku-Facebook page yethu injube Boxing Academy, or ku-TikTok yethu futhi injube Boxing Academy, oba sithola enjube kobulawayo salukazi asisenta ku-East Square, yikho esitrainela khona.
Umemorous Banda umqeqeshi kayemurai kamuchirai chapiranyika okumdlalo owenqindi besixoxa laye ekobulawayo. Sokwisikhathi sabalaleli
Studio 7 siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu uzothola umnankagwayi basiwe ngamahedi besadiki phezu kokubana kulezi ndaba ezizinsolo ngokhetho ezamangalwayo kuyona isadiki. So kuyakhombisa ukuthi leyo ndaba leyo siyahlali ngamambungeke, ngeke isaphinde ilungiseke. Kungasenani mbuye ngibe nombuzo wokuthi imali yaseZimbabwe leyo abathi izigi ihlukene ngani lama bearers check nama bond note? Ngoba ngokubona kwami into eyodwa nje ke efana, ayisoze yafaba icurrency ukuthi iyamelana lokusebenza iyodwa elizweni ukuthi abantu bephile ngayo, kungala US dollar, kungala pound, kungala pula, kungala rand. So ngicabanga ukuthi vele ukubamba abantu amehlo nje igovernment ezanophepha ehluleke ngakhona ukuphuma lesisombululo semali ebambekayo sesi-1980. IZANU-PF yiyo nje okumele iphele, iphume iphele, kube le new government lealizwe ezakwazi ukukhanda icurrency, ezakwazi ukwemukeleka emhlabeni emukelo langamaZimbabwe. Siyabona.
Sanibonani, sanibonani zihlobo. Ya, siyayizwa indaba le yabasha abayikhulumayo. Hayi khona mina ngithi kuyafana ngoba ibandla kusese lilwelele elibusayo. Inkinga nabo noma bangafaka omusha ayikunamehluko ozoba khona mase siqathanisa ne-constitution yabo laba babandla elibusayo. Bazoba baba-driver nge-constitution still sizosafara phakathi kwalo mbuso until angazi ukuze kuyovela izulu lakuphi. Kufana nje abasha bangaphansi kwalo mbuso bazolawulwa yiwona la maxhego amasosha lawo azobatshayela umthetho. Futhi thina sifuna ukukhululeka, kube khona imithetho emisha, i-constitution entsha, hhayi le ebandlaleli elibusayo, ngoba vele bayifakele khona lokhu ukuthi basihlukumeze, basicindezele.
Studio 7, siyacela iZANU-PF sihloniphe, sizizala zeZimbabwe. Ngiyaliphinda leli gama, uPaul Nyathi ayekele ukubopha abantu abayenza izinto ezingalancedo. Engabona abantu bedlala ibhola egroundini yababopho, waye lidlala ibhola. Ebona abantu begijima estradeni yababopho, waye ligijima. Ebona abantu bebuthele behleli phansi beziphuze utshwala noma bezenzela i-birthday party ukuthi umntana amuzele mhla ka-15 June, bayabopha. Bambophelani umuntu onjalo? Because into ezingalancedo, into ezi-serious, ama-case a-serious, abantu abathisha umuzwa womuntu, abantu bezanu-PF abathisa imizi yabantu bengalacala, abantu ababothiweyo ebesisiba lacala besidla i-birthday party bayabotshwa. Abathisa umuzwa womuntu into e-serious ababotshwa. Kanti waye abantu behlukumeza kangaka iZANU-PF? Wayeyihlukumeza kangaka iZANU-PF? Amapholisa nalawo kuthiwa ngo-Paul Nyathi abalancedo, aba-useless.
Studio 7, ninjani nabalaleli, linjani lonke, ngiyalithanda lonke. Ngabe iZimbabwe izolunga kwenze njani ngenxa yalo iphathi le ebusayo? Izolunga ma kwenze njani? Sonke siyazi ukuthi iZimbabwe ma kungamiswa amaphoyisa asebenze ngendlela e-right namasosha asetshenziswe ngendlela e-right, iZimbabwe ingaba right. Bahloniphe abantu nje, bahloniphe ilungelo labantu. Siyazi ukuthi iZimbabwe ingaba right. Bavumele iphathi ephikisayo nayisebenze.
Silungaba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo. Ukhiphe isidube lingakhohlwa live talk yalandela. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.